Ngomgqibelo umkhokheli webandla le-MDCT uDr Thokozane Khube usungule umkhankaso we-Beat the Pot, Stop Discriminating Against Women, Stop Victimization of Women, Vote No to Mnangagwa and Vote No to ZANU-PF. Lo ngumkhankaso wokuthi omama bazabetshaya izimbiza ngemphini yabo befuna inguquko lapha elizweni. Omama bazabetshengisela ukuthi khona uhulumende we-ZANU-PF esebenza loMonzora sebenze isivumelwano sokuthi bancindezele omama abaku leadership. Uzananzelela ukuthi uSpeaker of Parliament ukhethe ukuma loMonzora kungxabano yebandla le-MDCT. Uzananzelela njalo ukuthi uMinister of Justice ukhethe ukuba loMonzora kungxatshano ye-MDCT. Lakunjalo ama-judges akhetha ukuma loMonzora kungxabano ye-MDCT. Okuveza sobala ukuthi uhulumende we-ZANU-PF esebenza loMonzora bayancindezela omama, bayancindezela abesifazana. Okwesibili, umkhankaso lo ngokutshaya imbiza yenguquko ukuthi ngaphansi kombuso kahulumende we-ZANU-PF omama bathwele qatha, abalanto zokupheka emagumeni abo. Ngakho ke imbiza azilalutho phakathi kose bezitshaya ngemphini. Omama bathwele nzima in terms of ukuthola amanzi, kunzima ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo. Abasemadorobheni amanzi ayahamba, abasemakhaya izibholane zikhatshana. Omama uyathola ukuthi bathwele nzima ngokuya emakliniki, akula mithi ezibhedlela, akula mithi yamababy clinic. Omama bathwele nzima ngendaba zokuhambisa lezi amabhasi kazokhoba. Omama bathwele nzima ngoba abasebenzi babe yi-standing bahlukunyezwe ngobaba. Omama bathwele nzima ukuhambisa abantwana ezikolo, izikolo zivulwa kathesi. Ngakho-ke omama bazabe betshaya imbiza zenguquko kusukela ngomgqibelo kuze kuyefika kuma-by-elections ngomhlaka-26 March, besithi khona uMonzora le-ZANU-PF akumelanga bathole amavoti abo.
Manje njengebandla lina likhuthaza ukuthi abalandeli benu bayenze njani, bavotele bani?
Njengoba usapho lweZimbabwe lusazi ukuthi ibandla MDCT likhokhelwa ngudokotela Thokozane Khube kalincintisi kuma-by-elections lawa azayo ngoMbimbitho. Sithi kibo abantwana beZimbabwe kabahambe beyevota, kodwa bangabona lapho kule bandla leli elikaMonzora i-MDC Alliance leZANU-PF bangawavoteli, ngoba yizo izitha ezinkulu kubantwana beZimbabwe. So ke kasilabandla esilispecific esithi abantu balivotele, kodwa sithi la mabili hashi nanoma sokutheni bangaqali ukufaka uxa wabo kiwo.
Ungasitshela ukuthi njengebandla likhangelele ukuthi lizayenza nini i-Congress?
Umongameli uDr Thokozane Khube njengoba ephawule emhlanganweni abelawo labonozindaba eHarare kuviki ephelileyo ukuthi sizabalayo i-Congress ngomnyaka lo ka-2022, kodwa-ke i-Congress yethu izafuna iqale phansi esingathi kuma-branches wonke eZimbabwe ngu-9970. So-ke osokusele manje ukuthi i-National Council yebandla ihlale phansi i-adopte i-roadmap ezaproposwa i-National Executive yebandla. Sikhangelele ukuthi i-Congress sibe layo umnyaka lowo usiyephela. Oso uvele obala esingela kuthandabuza lakho ukuthi ibandla le-ZANU-PF sebenza loMonzora ukuhlukumeza omama abasezikhundleni eziphezulu. Yikho-ke le campaign itargeta amabandla lawa omabili ukuthi omama kabatshaye imbiza zenguquko, bangabaniki amavoti abo, bavotele laloba yiliphi ibandla abalizalithola kuma-ballot papers mhlaka-26 March. So kanye singeke sibekwazi ukuthi sikhulume ngamabandla angakahlukumezi omama okusegcekeni njengebandla likaMonzora leZANU-PF.